ukuxoxwa kwama councillors emaswingo kanye lama councillors eChinoyi namhlanje kusese into emangalisayo kithi sesikujwayele lokho ngoba sivele siyakwazi ukuthi khona laba bantu lokhu beqalisile kusukusela ngesikhathi kuphuma iSupreme Court judgment bebelokhu be abuse iSupreme Court judgment beyiphendulela ngendlela abayifuna ngayo kuye kuzama ukuthi khona bedilize bebhidlize ibandla leMDC Alliance elikhokhelwa Advocate Nelson Chamisa siyakwazi ukuthi injongo yabo yikhona lokho ukuthi vele ibandla leli elikakhuphe labo Monzora bona bavele bayisandla bayisando bayisikhali esisetshenziswa yizanu PF la lobaba uMnangagwa ukuthi khona bebhidlize ibandla eliphikisayo so akusimangalisi siyakwazi ukuthi amaplan abo vele ngokuthi bezame ngazo zonke indlela ukuthi bonke abameli abakhethwayo bekhethwa phansi kwaleli bandla bexotshwe ngaphandle kokubana khona bebe yilabana abazavuma ukuthi khona hayi thina ubaba kasamazi khathesi ke sesiyabuswa ngumuntu esingamaziyo ukuthi ungubani ngoba ngumuntu esimaziyo ukuthi naye wakhontesta wadliwa kalabantu abahamba labo so yikho abakudingayo so lokho akusimangalisi siyakwazi ukuthi wonke ukhansela wonke MP ongahambelani labo kusiya ngabo kufuze ukuthi ngabe sebexotshiwe bonke baphela
ayaxotsha amakhansila ayaxotsha amalunga eParliament kodwa izeki ithi ayilamali yokuqhuba ama-by-elections ukuze kugcwaliswe lezo zikhala
imali yona ngokwayo kayisiyo engathathela amalungelo abantu namhlanje nje bengikhuluma lezakhamuzi labantu abebhinga North Constituency kwenye igroup chat bekhuluma ngebridge elathathwa ngamanzi ngesikhathi lesana kuze kube lama floods kwenye ingxenye yebhinga North besithi bona manje MP ibridge leli thina sesidiniwe akusadluleki kathe sifisa ukuthi siye kuKhisimusi siyebonana lezimuli zethu senze njani ngathi mina hayi okwakhathesi mina ngisese ku-forced leave engayiphiwa nguMnangagwa kanye lokhuphe so lilungelo labantu ukuthi bebe labameli babo ngenxa yokuthi lilungelo labantu akungeke kwenzakala ukuthi khona bese kuthiwa khona ngenxa yemali bese kuthiwa khona hayi akusoze lawo malungelo elandelelwe mbona ngani iconstitution yethu kayikuvumeli khonakho.